Nanko kokugcina ke baba Dube ukuthi hayi lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House ngabantu abangafuni ukulandela i-constitution yikho nje bephakamisa lowo moya. Kodwa abantu beZimbabwe abakwaziyo ukubana i-Harvest House leyi esithiwa yi-Morgan Richard Tsvangirai House ivele nje yiso isigodla se-MDCT yonale eyayikhokhelwa ngubaba Tsvangirai esekelwa ngumama uKhupe kunabo baba uKomichi labo baba uMonzora ababe yibo ababe phethe inhlelo zabo Copac nxasikele emva kobo 2011 omama uKhupe bengo-deputy prime minister kanjalo kanjalo. So yiso isigodlo sethu. Akulanto entsha, akulanto okumele isimangalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu. Le ibandla labo elisha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office osokade kumele ukuthi basamele ngumlando ukubana badinge i-office kunqabe lokudinga i-office kumbe benze lokho abafuna ukwenza. Kodwa ngikwazi ukuthi futhi njalo leyo MDC Alliance umbuthano wamabandla angu-7 and sisazolandelela ukubana sidinge lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lowo mbuthano ukubana aphefumule kuthini kuyiwa ngaphi phambili ngayo i-MDC Alliance.
Ye baba Ndlovu, nathi udaba khonapho ukuthi bafuna ukutshintsha umthetho njalo bafuna ukubumba i-GNU. Abantu bathini ngakhona?
Ngokuthanda ukudla sebenze i-poison. Ukusebenzelana nezane ku-PF kufana lomuntu osenze i-poison, kufana lomuntu osegade impiso ongekayehle, angayehla izamuhla. Because sebekwenzile ke-Witness Dube labomonzola labomakhupe ke labomjuri ke yikuthi sebesebenzelana nezane ku-PF. Abangakwenza yikhona lokhu ukuthi wasebenzelane layo kube nje ngomlilo wamaphepha ovungamayo kwesikhathi esifitshane. Kodwa-ke sebezehlukanise labantwana beZimbabwe ngoba abantwana beZimbabwe bafuna utshintsho. Abantwana beZimbabwe iZANU PF abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo. Impilo yeZimbabwe kayimnandi ngenxa yeZANU PF. Sokumangalisa ukuthi abanye bethu besisebenza labo-ke sebesebenza la eZANU PF sebesidlamkani munye sebembatha bonke. Yikho sithi thina hhayi kabakwenze sizahlangana phambili thina-ke hamba Dube baza kuthutha phambili.
Dube
leyo ukuthi-ke sihambe la masotsha ebusuku baba Dube hhayi kusangalezimithiyo. Into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuthi ngesihle. Abakade bekhona emini sebetshayisa-ke kushifti yabo yantambama bapha labo akade bengena akade kuyibo-ke abachazeleka ubana hhayi sithunyiwe yibukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini. Lokho kuyathengisela-ke ukubana iningi liya livuleka amehlo. Abafana abasebenza e-Harvest House abantu abaningi kuma-structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano bayabe vuleka amehlo bekubona ukuthi hhatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo. Ngakho-ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hhayi asilandeleni umbutho na lowo osendleleni womkhombandlela we-Supreme Court otshoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama uKhupe, kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora, kathesi osanguchalimani ubaba uKomichi. Amasotsha lamapholisa lawa abatshoyo yiwona lawa nje amasotsha lamapholisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo we-COVID. Bebezenzela umsebenzi wabo njengesukwini, yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni ze-MDC ngoba lalo owayezithi wayengumnobhala jikelele uWende bekumele aye e-police station nxa ubelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele e-Harvest House. Hatshi ukulanda abantu amapholisa azenzela okwe-COVID uthi uyenze iripoti, wonke umuntu i-charge office uyayazi.
Ye Ndlovu, kodwa ndingeke lakhulumisana umlota yini? Akulungiseki phambilini kona?
Hayi, akusalungiseki. Umuntu osembathele eZANU PF usengcolile nje eZANU PF. Ukukhomisana umlotha akuveleka kusabambeki. Abafowethu sebeyiZANU PF babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapholisi ukuthi bayithumbe i-Harvest House. Basebenza lezanu nxa yena uWitness esekhuluma ngabojonathan ekhuluma ngabomgabe. Umgabe wafa esexhothiwe kwiZANU PF. Ujonathan Moyo waxhotshwa kwiZANU PF, yikho nje wabaleka waphuma elizweni. So kulo mehluko ke into akhuluma ngayo-ke abe sekukhuluma ngokuthi uma-structure kumele sifake bani singafaki bani kasikho kwabo lokho. Angeke basifikele itimu yethu, thina siyayazi itimu yethu ukuthi siyisetha njani. Yikho sizaqhubeka siyisetha, sizaqhubeka itimu yethu nqoba isiya phambili. bona babonakele busuku abantu belela ngazi bese bangabathakathi yini behamba lamasosha lamapholisa besiyangena e-Harvest House ngabe bezenzela abahambe emini phela libalele abantu bebakhangele kodwa bahambe 10 PM busuku belamasosha lamapholisa lamatenkazi ukuthi bayingena-ke e-Harvest House okwenziwa ngumnankagwa la ehamba lamasosha lamatenkazi lamapholisa ukuthi ayingena e-Harvest House something eyenzakalayo izanu-PF inakhosi esibonisa enzakala sithi thina hhayi selingcolile bafoti bodube kukhumisana umnota angikuboni ukubambeka ngoba hhayi selingcolile
ye dube ukhumisana umlota ngamafutshane kwalapho kubona njani
ekukhumisaneni umlota lapha babadube sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo somthethwandaba omkhulu owe-Supreme Court esaba ngumkhombandlela wokuthi i-constitution yethu bekumele siyilandele njani ngeke phela sihlangane sikhumisane umlotha singamahlongandlebe sonke sifana nje le nkomo zisemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangele ukubana i-constitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hatshi nxa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli laku mazimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlongandlebe abangalaleli umgomo sisebo wombutho ngapi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli i-constitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisa nomlotha kodwa ke sisakhulumisana labalandeli abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhombandlela lo we-Supreme Court lo we-High Court lama-judgments wonke nje akhona kungumkhombandlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombutho sithi lanxa sisiye ekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele ukubana ZANU-PF sifuna ubuse ngale ndlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngale ndlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obekumele sikwenzile njengebandla
sithi nahamba juba baza kucutha phambili sebenzani-ke le zanu njengoba livele liyi-reserve site ezanu-PF abantu babazaphawula abantu babazatshengisa indlela ukuthi i-politics zezimbabwe zihambe njani sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayasitisa i-politics bayayazi bayakwazi abakufuna
ezathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele ukubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo abanatha lawo manzi we-ZANU-PF basebenza le G40 khathesi bathethe uMahere umuntu obekuzanu nje ngaphansi kweminyaka emibili umntwana wezanu nguyo sebakhulumela khathesi izisekelo zabo zonke lokwenza kwabo konke kuyatshengisela nje ukubana ngabantu asebezisebenzela le zanu sebengabantu bodlame sebengabantu abangasalaleli ama-constitutions e-party sebengabantu abangasalaleli ukunquma ma-courts i-Supreme Court kuyiyo inkundla enkulu kakhulu eZimbabwe kabasayilandeli i-High Court kabayilandeli zonke nje izinqumo ezenziwa ngokusemthethweni abasakulandeli yibo obuzanu-ke lobo esibaziyo ubudlova asebebenza kusukela ngesikhathi ubaba uTsvangirai esishiya eBuyera kufuna ukutshiselwa bukhokhele endlini lani nje yonke esenzakala i-corruption esiyibonayo kukhokhela uChamisa ku-MDC yibo ubuzanu lobo abantu ababaziyo abangabufuniyo yonke indawo ngakho-ke ukuthi bona babe besithi bazakhwela phezu kwentaba emsakazweni babe besithi sisebenza lezanu sisebenza bezanu khona izona zonke inkomba zitshengisela ukubana bona nje sebengelunye uluhlu lezanu.